Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 zikunhlolanja 2024 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures to arrest the price.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka ngokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS.
Kuhle ukuthi uhulumende avaccinate, yebo ukuthi kube nganeno, kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo, ngoba ngesilungu bathi bona prevention is better than a cure. Yebo, ukuvaccinate ngenye indlela yeprevention, kodwa kulama-root cause.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le-cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane, lanxa ezinye inhlanganiso isithi akulabufakazi balokhu. Imidlalo ye-2026 World Cup izadlalelwa emazweni amathathu abalisayo leMelika, Mexico leCanada, kuthi ama-finals emidlalo le azadlalelwa eNew Jersey e-America. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS. Ubekhuluma ngesikhathi evula umhlangano walonyaka owedalela abaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet e-State House, kubika umlondolozi Ndlovu.
Is of late kwaso kulama frequency increases yama rates. Anti uyabona ama price yethu siyapega nge local currency Zimbabwean dollar. Even a bread basket sasiyikhipha in local currency. But into eyenzakalayo ukuthi isikhathi esinenye irate yayikhwela kakhulu under normal circumstances, yafana ukuthi ikhwele on weekly basis nxa sokuyenza i-auction system. But of late kwasokutholakala kumarket at times kube lama-daily review ama-rates. So khonokho kwakwenza ukuthi ngesinye isikhathi i-bread basket yathi iphuma izinto have been taken by events. And we are also happy ukuthi of late during the past week kwasokutshengisela ukuba lokhu yi-stability okuncane jothi lasikhangelela i-more improvement from there.
Singathi ilokhu ikhuphuka intengo yempahla njalo abantu bayenelisa.
Intengo yempahla iyakhuphuka. Abantu ukuyenelisa, yebo. In the sense yokuthi every day uyahlangana lo muntu ehamba estreetini edlile eyenzani, but into ziyabe zinzima ebantwini. But ngamafitshane, i-bread basket kathesi iphezulu kwe-monthly income ye-majority yabantu. Abantu sebedinga amanye ama-coping strategies ukuthi kuphileke.
Kodwa liyasuthiseka yini ngemizamo kahulumende ayiqhubayo ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki nsuku zonke?
Into esingathi siyasuthiseka ngakho ukuthi kule room for dialogue, but i-current price zekhona asisuthiseki ngayo. But siyasuthiseka nge-willingness ye-government to engage, whether kuza implementwa or not. But to us, engagement becomes the starting point. Into yenza ukuthi kufunakala engagement, kuyaso kutshengisela ukuthi ama-price akhona abantu abasayenelisi.
Sizwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla esithi sokuzaba lolunye uhlelo lwemali e-structured ngesingisi ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuka emahlayana. Ubona ngani lokho kungaphathisa yini?
Yebo, for a long time we have been kuma issues ye try and error. Into efunakalayo, I think, for us ukuthi even ama proposal awa aphumelele ukuthi ihulumende, i-business community, i-labor, lama consumers badonse ndawonye, kuhlalwe phansi babonisane bavumelane way forward. But kungaba lento ebuya ingekho inclusive, kuyaba nzima ukuthi kuphumelele kuhle.
Lo ngumnumzana Comfort Mochekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ube khuluma kudaba lokuthi abathengi bathi ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe okulokhe kuqhubeka kubangela ukuthi iningi elingafinyeleli idola leMelika lehluleke ukuthenga impahla ezitolo zona ezilentengo egxile kumali yamanye amazwe. Sesizalethulela ke udaba esilukhulume kuqala lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa athi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe eyama-RTGS.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo kusukela ngomnyaka odluleyo, iningi labantu selikhetha ukusebenzisa idola leMelika. Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende alungisise udaba lwemali eZimbabwe esithi ensukwini ezilandelayo uzakwazisa indlela ezihlelwa nguhulumende ekulungisiseni udaba lolu.
Accordingly, the fiscal and monetary authorities are implementing a raft of policy measures.
Siza kuza lendlela zokwenza ukuba silungise udaba lwemali kuleli ukuze abantu babe lemali egcinekayo ezindlini. Sizalitshela ukuba siza kwenza njani ukuba silungise udaba lwemali kuleli.
Soon we are announcing the introduction of our structured currency.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzalungisisa udubo lokukhuphuka kwentengo yempahla kuleli. Uthe uhulumende wakhe lonyaka uzakhangela kakhulu umgwaqo weHarare Chirundu, umngcele leForbes Border Post, umgwaqo weHarare Kanyemba, idamu leGwayishangani lokuthuthukisa inkampani kaloliwe eye-National Railways of Zimbabwe. Ingcitshi ezichumula ezomnotho zithi idola leZimbabwe lehle isisindo ngesilinganiso esiphose sibe ngokuphethwe kabili ekhulwini 90%, ukuthi abantu abangaba isilinganiso sokungamachumi lasishiyagalombili 80% sebesebenzisa idola leMelika. Ingcitshi ziqhubeke zisithi iningi leZimbabwe alisela themba ukuba uhulumende ulakho ukulungisa udubo lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Enye yalezi ngcitshi zomnotho esebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability ngumnumzana Masimba Kuchera othi ukuze uhulumende alungise udaba lolu kumele akhulumisane lozulu lakosomabhizimusi ngoba iningi alimethembi.
So nxa kuyikuthi kufunakala ama reforms kumele avela abuye after kwaba lenkulumo phakathi ukahulumende, ama-businesses, izisebenzi, labantu makhaza abasebenzisa i-currency yangikhona ukuthi sibonisane ukuthi singaqhubeka njani nge-currency. Ukuthi uhulumende abuye lama-reforms ezimele.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yekhomaniso umnumzana Rejoice Ngwenya othi kusobala ukuba uhulumende kumele alungise udaba lwemali ngoba soludala ukuya ngayelizweni.
Kuliqiniso ukuthi siyezwa singasibala ebulenjini ukuthi uhulumende wethu uzadinga indlela zokuthi aguqule imithetho imayelana lemali eZimbabwe, ngoba kukhanya idola lethu leZimbabwe ibhondi leli selithwele nzima, lithwala segadalala li-US dollar ele-America. Yinto yokuqala ukuthi ngithi mina kanti vele laba abantu abafaka imithetho yokuthi baguqula imithetho yemali kuvele kuyibo abantu abavele babhidliza idola lakhona.
Kunje idola leMelika selithengwa ngamadola awezimbabwe ezinkulungwane eziphezu kwezilichumi 13,500 RTGS emkambo omnyama. Ukuthi emkambo wensitha sekudingakala amadola ezimbabwe azinkulungwane ezimbili 20,000 RTGS ukuthenga idola elilodwa lemelika. Ingcitshi ezibalisa ingcitshi elodumo kwelemelika umnumzana Steve Hanke zithi imali yakwelezimbabwe yiyo engasela sisindo ukwedlula imali zonke emazweni womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane, kodwa enye inhlanganiso esebenza labantu eHarare lapho lomkhuhlane obhahe khona kakhulu ithi ubufakazi balokhu abukhanye ngoba ingcikeza ephuma ezambuzi lokhu igcwele endaweni eziningi, kanti lamanzi ahlanzekileyo lawo engatholakali. Iziphathamandla zikahulumende zitshele intatheli izindaba namuhla ukuthi inhlelo ezifana lokunika izakhamizi imithi ebulala amagcikwane emanzini okunatha kanye lemfundiso yokuzivikela kumkhuhlane lo yizo ezenze wadeda. Uhulumende usungule uhlelo lokunathisa uzulu imithi yokuzivikela kukholera ekupheleni kwenyanga edluleyo olwe-oral vaccination program ebambisane le-UNICEF le-World Health Organization. Njalo uthi abantu bathathela uhlelo loluphezulu ngobunengi. Uthi ukhangelele ukujova abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million abantu asebebulewe yikholera eZimbabwe, kuze kumbe abacatshangelwa ukuthi sebebulewe yilo mkhuhlane sebesedlula amakhulu amahlanu i-501. Njalo izolo kubhubhe ababili asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi edlula kancane amabili i-22.7 thousand. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Harare Resident Trust umnumzana Albert Mazula, yena othi kusakunenge okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane wekholera wehle okukhanyayo.
Kuhle ukuthi uhulumende avaccinate, yebo ukuthi kube nganeno, kodwa kumele ukuthi kube leminye imizamo, ngoba ngesilungu bathi bona prevention is better than a cure. Ye ukuvaccinate ngenye indlela ye-prevention, kodwa kulama root cause angaka-addresswa kangako. Kasikwazi ke ngoba sizwa kuthiwa khona uhulumende uza kwenza ukuthi abalahla ingcikeza kube lamafayini abakhona, lanxa nje amanye amafayini akhulunywayo sibona ngathi ngamafayini aqanise kakhulu, ngoba ukuthi umuntu angalahla ilitha kuthiwa khona uzabhadala i-$500. Kasazi ukuthi kuya-implementeka lokho, umuntu uyayithola ngaphi imali eningi kangako. Sifisa ukuthi kube lokubambana kuhulumende nezakhamizi, ikakhulu ekuqedeni singathi yi-root cause loba imbangela ekholela kulokuvaccinate kuphela. Ngoba singavaccinate amasiweji singaka-addressi, ukuswelakala kwamanzi kungaka-addresswa, angikholwa ukuthi singaqeda udu. Siyabe siloku sibhoda sindawo yinye, yikho kukhulunywa izakhamizi.
Awekho yini amanyathelo eliwabonayo awokulungisisa lezo zinto okhuluma ngazo?
Kasikaboni imizamo singathi thina singathi kuba lokuba ngcono. Kulokho kukhona ingcikeza, ungangena edolobheni eHarare uzabona ukuthi ingcikeza still igcwele indawo zonke, ikakhulu ungakuya kule ndawo uthi Copacabana laphana. Uyabona ukuthi kule ndawo eziningi lapho kulokho kubuthene ingcikeza, njalo ziningi indawo zingakhangela emalokitshini kobo kuwazana labo Chitungwiza kobo Highfields, zonke zona izana indawo kule ndawo lapho obona khona ingcikeza ilokhu iningi kakhulu. Njalo lamanzi sibona udubo lwamanzi lulokho lukhona kalukapheli, ngoba umuntu angaze avaccinate kodwa nxa engatholi amanzi ahlanzekileyo ukuthi ageze, kuyahlupha ukuthi sithi singathi singaluqeda lolu dubo masinye.
Uhulumende uthi kusukela ngeviki edluleyo sungula uhlelo lokuhlaba abantu, sebebanengi abaphumileyo besiyahlatshwa baphakamela phezulu, kanti njalo uthi lokusabalala kwalomkhuhlane sokwehlile, lingakufakaza yini lokho?
Ya, kunzima ukuthi sithi inani selehlile ngoba kuseseduzane singazi ngabona singake sithi sike sinike inyanga sibone ukuthi kuhamba njani. Njalo enye into eqakathekileyo yokuthi nxa kulohlelo olunjengolokuhlaba kumele kube le mikhankaso esingathi ngama-education campaign. Ngiyakhumbula lapho kwakwaba nekolela ngabona ngomnyaka ophelileyo uhulumende wasebenza sibili kwaba nemizamo sibona abezokuhlanzeka behamba emalokitsheni bekhuluma ngodaba lwekholela bekhuthaza abantu ukuthi ikholela singayinqabela njani loba singenza njani ukuthi idede. Imikhankaso mbona ngathi kulesi sikhathi kayibanga nengi kangako.
Lo ngumnumzana Albert Masula isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residents Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Umeli weBhilitane eZimbabwe umnumzana Peter Vaus namhlanje wethekelele usomlomo wedalela eParliamente eofisini yakhe eseMount Hampden. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Vaus wazise ukuba eleBhilitane lizimisele ukukhulumisana leZimbabwe ikakhulu endabeni zombuso wentando kaZulu.
Sikhulume ngentando kaZulu edalela eParliamente. Sikhulume ngemithetho yeParliamente lobudlelwano phakathi kwamazwe ethu.
Lokho kwenzakala ngesikhathi ziqiniswa izijeziso eziqondiswe kwezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe lengatsha zikahulumende okugoqela inkampani yezomvikela eyeZimbabwe Defence Industries ZDI eziqiniswa minyaka yonke ngamazwe athuthukileyo anjengeEuropean Union. UVals walile ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba eleBhilitane lithini ngalokho okwabekwa ngabe-EU okuqinisa izithezo zomnotho eziqondiswe kweleZimbabwe. Usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthe ubuyamthabisa ubudlelwano phakathi kwelizwe lakhe loweBhilitane okulokhu kusiba ngcono.
Sikhulume okuningi ngobudlelwano bethu njengamazwe womabili.
Ubudlelwano beBhilitane leZimbabwe baphazamiseka kakhulu ngesikhathi uhulumende weZimbabwe aze athathele abamhlophe amapulazi kanye lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000 okulapho eleBhilitane lethesa eleZimbabwe izijezo zomnotho ngenxa yokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu lapho iqhuba lolu hlelo lapho kwakuhlukunyezwa ukutshaywa lokubulawa kwabanye abamhlophe. Ngokungena kukamongameli Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe la womabili kodwa lanamhlanje akula okucacayo ukundlela amazwe la adlelana ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Iningi labasakhulayo likhala ngokuthi selibanjwa ngamandla okuphatheka kweminye imisebenzi yokuziphilisa ephambana lemithetho. Le misebenzi igoqela ukweba, ukuthengisa imizimba lokunye okwakungavamanga ukuthi bakwenze ngesikhathi isimo somnotho welizwe singakagugudeki. UTopia Yasmutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje abanye bahuquluza imali yamankampani lekaZulu besebenzisa ubulembu be-internet. Osakhulayo wakobulawayo umqoqi Ncube uthi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo bazibona sebesenza konke abangakwenelisa ukuziphilisa.
Iningi labantu abatsha baphila ngokuthengisa. Abanye nxa sibabona ku-vending khonapho uzathola ukuthi bathengisa izinto ezingekho emthethweni. Kuzokuthi abanye ngenxa yokuthi akula misebenzi uzabathola ukuthi batholakala kubugwelegwele esingathi thina yi-corruption. Abanye baphila ngokuthunywa, bethunywa izinto ezingayisizo. So ngakho impilo yabantu abatsha for us to put food on the table selisenza loba yini.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo umhleli Ncube uthi loba kuqhubekela phambili ukugugudeka komnotho welizwe abasha kumele benze okusemthethweni ukuze bathole okokuzinakekela.
Mina ngingathi mhlawumbe intsha ikhuthazeka ukuthi iphatheke emsebenzini yezandla. Umuntu nxa engadinga into ehambisana laye ayithandayo kodwa ngumsebenzi wezandla angeke alale ngadlanga. Esalinde ukuthi ethole umsebenzi mhlawumbe ohambisana lokuqeqetsha kwakhe ema-university. Njalo abalamakhaya bazame ukuthi nxa umuntu engadobha imadlana aqine ngasezifuyweni izifuyo ziyanda ngokuya kwesikhathi umuntu abe lenzuzo engamgcina.
Isifundi sekolitshini ele Midlands State University uTsepang Nare uthi kunzima ukuziphilisa kwele Zimbabwe uma ungosakhulayo.
Amathuba okubana bathuthuke abasakhulayo mawuncane kakhulu ngoba ekuthengiseni uyathola ukuthi indawo akathengisela kuzo azikho emthethweni. Kungakho laba basendaweni ezingekho emthethweni babexotshaniswa ngamapolisa. Urhulumende kungumlando wakhe ukubana akhangele akasakhulayo abone ukubana izindingo zabo zonke ziyagcwaliswa. Lokhu kulotshiwe kusisekelo sombuso sikhangela ku-Section 20.
Inhlanganiso ezifana le-Civil Liberties and Drug Network kanye le-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe zithi ukuswela okubangelwa yisimo esibi somnotho welizwe sokusenza kube nzima ukuba abatsha beziphandele eZimbabwe. Zithi banengi abaseyizigebenga asebephila ngokubamba abantu inkunzi labathengisa ucansi eZimbabwe. Umphathintambo obona ngezabatsha umnumzana Thino Machakaire uthi uhulumende ulenhlelo ezinengi zokuphakamisa impilo yabasakhulayo.
I know there were a lot of pities, cries, young people saying we don't have collateral when it comes to accessing loans, we don't have houses.
Abasakhulayo abahambe bayethatha izimali zokusungula amabhizinisi abo ebhanga labo ele-Empower Bank. Loba bengelazibambiso ezingafunakala bayenelisa ukuncedakala njengogatsha sizafundisa njalo imisebenzi yezandla kanye lokuthi bengasungula amabhizinisi abo kufanele bewaqhube njani. Lokhu yikuzama ukuthi sithuthukise impilo zentsha yethu.
Ocubungula indaba zabatsha uBinon Ncube osakhulayo owake wakhokhela inhlanganiso yezifundo eziphezulu eZimbabwe National Students Union uthi okwenzakalayo elizweni yisibonelo sokuthi intsha kumele iqaphele abantu ababafaka ezikhundleni zikahulumende.
Ngapho uhulumende sikhangele ukuthi asincede nguye ofaka i-tax kuma-basic goods sokushiya abantu abatsha besegcekeni kungela nto abangayenza ngaphandle kokuthi benze khonokho okukhona eduze ongavuma umuntu baphile. Okungabaluleka ukuthi ngaphandle kokuthi sizame ukuziphilisa thina, nxa kufika isikhathi sokuthi sikhethe la abantu abasikhokhelayo sinanzelele ukuthi asiphonge ukukhetha ngenxa yokuthi lowo kazwane lalo asikhangele lowo okhanya ezimisele ngokuthuthukisa impilo zabantu abatsha.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi umumo womnotho ungaqhubeka usiba mubi ngale indlela lizakhuphuka inani labasakhulayo abazabamba uzulu inkunzi abazatshontshela abantu lamankampani imali besebenzisa indlela eziphezulu njalo labazangena emigwaqweni behambe beze elikaThixo ligwaze umhlaba bedinga okokuziphilisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bamukele ngenjabulo uhlelo lokuvikela impahla kanye lempilo yabo oluphansi kwenkampani yeChampions Insurance Company. Lolu hlelo lukhokhelwa luhlangothi lokuthuthukisa abantu enhlanganisweni yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umuntu munye ngamunye ukhokha amadola amahlanu ngenyanga elakho ukuvikela impahla ithengisayo efika amadola azinkulungwane. Kubika uGibbs Dube.
Ukukhela uhlelo lolungu nkosikazi Deborah Mkhasa.
Yeah, we have a member yetu. So umnyaka yonke ubhadala idola lama subs etwa ama 5 rand per month. So ungaba i member yetu usesincedisana nawo to join ukuba ku insurance ku medical aid yena le. There's three packages. Sile one bronze obhadala $5 and uzathola i-fire policy, uthole i-medical aid, uthole le-hospital cash plan. So i-medical aid and usisebenzisa i-first mutual ubhadala every month $5 uyathola ama-benefits ona lawo. Nxa u-left dependent ulibhadalela $4 wena ubhadala $5.
Then sibese siba ne-silver $10. Then i gold ile nge 15 i gold sabese include insurance nxa ule motor siyakunika insurance ye motor i third part. Then for i silver si include i personal accident. Ku personal accident laphaka ukusuka kwakho usiya hoda uyenze maybe accident lese usuka emagwegwe usiye emarket ungaba phakathi kwesikhathi phakathi kwendawo khona apho yenze accident kule cover esikunika yona ukuthi uzilaphise esibhedlele. Then for ibronze $5 yiyo engathi ithathwa ngama-vendors amaningi because it's affordable.
Ukuhlelo lolu unkosikazi Doreen Selimane uyakuluthakazelela kakhulu.
Uhlelo lo-insurance lu-right kakhulu and futhi it's affordable uhlelo lwakhona ngoba it's $5 per month. So sengathi sikhangele izinto zakho amagutsu abantu abe seku-safety side. Singakhangela indaba ke yayenzakala komthize kwatsha. So nxa ku-insurance istaff sakho sonke if si-recorded ukuthi ngisemalini you'll be getting insured. So liyanceda kakhulu especially ama-vendors and it's affordable.
Lo nkosikazi Charity Mpofu uthi lunceda abantu abaningi abathengisa bedengisa impahla emigwaqweni
especially nxa sesikhangelela i-security yama-vendors abantu abaphila ngokuzisebenza. Uhlelo lolu liyanceda ngoba uyathola ukuthi i-vendor isihambe emsebenzini yehlelwa ingozi kumbe yalimala besingalalo uhlelo olufanana labo-NASA ukuthi luyakwanisa ukukunceda lanxa usesibhedlela. Kodwa nge-insurance lay i-vendor isilakho ukuthi enga-admit esibhedlela nalawo amalanga a-admithileyo insurance iyakwanisa ukuthi imbhadalela. Iphinde njalo isize khonapho nxa i-vendor isithe yehlelwa luhlupho lokutshelwa zimpahla kumbe lokutshontshelwa kumbe lokulahlekelwa iyanceda kakhulu ukuthi i-vendor ungawi kodwa ukwanisa ukuthi u-ode futhi ubuyele back into business. Okwakathesi angeke ngithi ukuthi sesatholani kodwa ngenxa yokuthi besingakayehlakalelwe ngumonakalo njengama-vendors kodwa ngendlela engibona sisebenzisa ngakhona sikhangelela ukuthi lanxa singehlelwa loba yiluphi uhlupho i-insurance leyi ilakho ukuthi sisize kakhulu.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu beZimbabwe bekhala ngesimo esibi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Lusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje lapho kuThe Connection uThabo Kancube uyabe xoxa labasakhulayo ngodaba lokusekela inkokheli ethile lamabandla ezombusazwe kungakhathalekile ukuthi balezibopho ezinganceda abantu kumbe hayi. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uhlela ukwethula ezinye indlela zokusetshenziswa kwemali kulandela ukuqhubeka kokwehla kwesisindo semali yeZimbabwe yama-RTGS. Uhulumende uthi imizamo yakhe yokulwisana le-cholera isiyehlise ukumemetheka kwalomkhuhlane lanxa ezinye inhlanganiso zisithi akulabufakazi balokhu. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu la namhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.